So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo kulilanga lokunanza izisebenzi ele Workers Day mhla ziku 1 Nkwenkwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuvalelwa ejele kwamkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela na ukwesaba elizweni kulabo abalwela ilungelo loluntu.
Ukhulumende uzama ukuthi ahla athumeze umlayezo kula kubo bonke abantu abangaye befuna ukuthi benze udlakela kumbe baqoqa abantu ukuthi batshengisele.
Iyaqhubeka ikhuphuka intengo yokudla lempahla ezitolo.
Yebo, intengo yezinto iyayilokhu ikhwela. Lapha sikhuluma ngezinto esizidinga usuku ngosuku, into ezinjengesepa, ezinjenge-cooking oil, ezinjengetshukela, ezinjengamahlamvu etiye.
Ivandla lesi lithi abantu beZimbabwe kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamkhiphe embusweni.
Kuphela umuntu wesadalisa abantu abahambise kumuka umongameli uyabehlazini ngakhono.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela na ukwesaba elizweni kulabo abalwela ilungelo loluntu. Ungarivume wabotshwa ngoba wagqugquzela ukuthi uZulu atshengisele phezu kokonakala kumnotho welizwe ngomnyaka ka-2020. Intatheli izindaba uHopewell Chingono laye wabotshwa ebotshelwa icala elifanayo kodwa lesulwa ngumthethwandaba we-High Court owathi kadalanga cala phansi kwesekelo sombuso welizwe esipha wonke umuntu ilungelo lokutshengisela. Ungarivume wakhuza abantu ukuthi batshengisele ngokuthula kodwa umthethwandaba wathi wakhuthaza udlakela. Ngesizwe amazwi abophisa Ungarivume.
Abantu ababethe bona abantu kaba proteste ngo-January 1, 2019, ngicabanga ukuthi yibo futhi Ongarivume labo Peter Mtasa babengatshongo ukuthi abantu kabayenze udlame, babethe abantu kabatshengisele ngokuthula. Kodwa-ke okwenzakalayo yikuthi kuthe bethe kutshengiselwe ngokuthula bathumela imbiko, balandeli bakhona labo bantu abahamba bayatshengisela benza inkalakatha yodlame. Kobulawayo salahlekelwa ngamashopa ngo-81 lana mhlanje lokhe engakabi khona lawo mashop, abantu babetshengisela bechisa entumbane yacha ngiyibukele i-complex leyana ayilani lomnangagwa, yayengelani lokuthi iZimbabwe iphethe umnangagwa ukhweze ipetro. I-complex leyana abanikazi bayo ngiyabazi, ngabadala abavele empini amazipra abahlanganisa imali zabo benza i-cooperative yabo odube labo Kampala and Company. Kodwa kuze kube namhlanje i-complex yana yacha kayilungiseki, insurance la ithi yona ngeke yalungisa. Ayisiyo wodwa, manengi amashopu achiswa ngabantu besithi bona batshengisela ngemva kokuba abakhokheli abanjengongarivume bethe bona abantu kabatshengisele ngokuthula. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi inkintilongo icabanga inanzelele kumbe imgwebe ikhangelele i-impact yesimemezelo sakhe. Yebo, kambe yena ngabe khulume okusemthethweni wesithi yena abantu kabatshengisele ngokuthula, kodwa okwenzakala kola phansi ukuthi abantu batshelwa izakhiwo, abantu batshelwa zimota, kwaba nodlakelo olukhulu kakhulu. Ngo-August 1 kwafa abantu abangu-6 ngemva ngendaba zodlakela ezikhona. Abantu bethe bona uChamisa sewinile nge-2.6 million izek iyariga. So kuqakathekile ukuthi sinanzelele khonoko. Bese siphinda-ke ngithi mina, yebo, kambe ngicabanga ukuthi isigwebo asiphiweyo asihambelani lecala angabe lenzile bekufanele ukuthakhuzwe kumbe yaphiwe icommunity service kodwa lokhu kuthiwe angaphindi into yokumemezela abantu ngoba kugcina abantu bethatha message yakhe besenza udlakela ngicabanga ukuthi sigwebo sakhona lesijesu sijesu sakhona sibe tu sisiqine kakhulu sibuhlungu kakhulu asihambelani lecala lenzile bese ngigcina ngokuthi uhulumende uzama ukuthi ahla athumeze umlayezo kula kubo bonke abantu abangayo befuna ukuthi benze udlakela kumbe baqoqa abantu ukuthi batshengisele kuyo kakhulu kuyiwa ku-election awuhlothumeza umbiko wokuthi bantu umuntu lomunye azibonele ukuthi ungaqala ukwenza lokhu lawe uzaba njengongarivume kumbe njengosikhala
ngokubona kwakho ukubothwa kukangarivume kuzabangela na ukuthi abantu besabe ukufuna ukuthi bakhulume okusenhlizweni zabo ikakhulu okucothoza uhulumende
vele abantu eZimbabwe bahlala besesaba kodwa ke kulabanye abalezibindi zokukhuluma abanjengathi asikhulumi nasiyasolo solayo asilandaba lokuthi ngubani abanengi futhi abantu abanye abanjalo kodwa kuqhakathekile ukuthi ekusoleni kwethu uhulumende lochothozeni uhulumende sinanzelele ukuthi into esizikhulumayo njengabakhokheli zile umthelela bani lo mphumela bani kusigaba ngingathi nginje ngiguguzela abantu kure ukuthi abantu kabangene ezitaladeni batshengisele yebo kambe bazizakhuluma ngithi kabatshengisele ngokuthula kodwa angila ma-guarantees ukuthi nxa sebengene ezitaladeni bazakwenza yini khonoko okutshengisela ngokuthula kumbe sebefike laphana umbiko wami usiza hijackwa izigangi lezikliwi inswelaboya lemigulukudu bese kusonakala okuningi ekugcineni kwakhona mina engiguguzela kuzela abantu ukuthi kabatshengisele ngokuthula sengizatholakala sengiyimi engiyimi engiqale udaba lokuthi abantu batshengisele so kuqhakathekile ukuthi lathi futhi lanxa si expressa sisi expressa esikuzwayo enhlizweni zethu sikwenze sinanzelela ukuthi ayisithi sodwa esilamalungelo u section 59 ukhuluma ngokuthi na omunye nomunye lelungelo lokutshengisela kanti u section 5 section elandelayo section 60 ikhuluma futhi ngokuthi kulelungelo lolalaba bangafuna ukutshengisela labo ukuthi banjani ilungelo labo lingathathwa yilabo abafuna ukutshengisela so indaba yakhona amalungelo lawo kumele siwabalansise lento kuthiwa ama rights ahamba lento kuthiwa ngama responsibility
lo ke siyaxolisa balaleli lo ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazo obekhuluma ke ngodaba lwamazwi kamnumzana Jacob Ngarivume ke siwazwe ke amazwi awabophisa umnumzana Jacob Ngarivume.
Thank you very much for your continued support. We are getting overwhelming response. This is a non-partisan initiative and we must be peaceful on the day. We don't want any violence, not violence. This is about peace. God bless you. Thank you.
Lawo ke bekungamazwi kamnumzana Jacob Ngarivume, umkhokheli webandla le Transform Zimbabwe. Intengo yokudla lempahla ezitolo iqhubeka iqansa nsuku zonke kulandela ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Yebo intengo yezinto iyayilokhu ikhwela lapha sikhuluma ngezinto esizidinga usuku ngosuku into ezinjengesepa ezinjenge-cooking oil ezinjengechukela ezinjengamahlamvu etiye ezinjengakho konke lokhuyana esikufuna njalo nje usuku ngosuku lokhu kusiya phezulu kakhulu okwedlula lokho abantu abaningi beZimbabwe abakwenelisayo ngakho-ke ngokuya kwesikhathi lokhu esibona abantu bephunguka abenelisa ukuthi badle ngosuku ngosuku abantu abaningi abesenelisa ukudla abantu abaningi imali kasoze babelayo yokubhadala school fees lezinto zonke ezinjengazona leziyana. Isimo somnotho siyadilika sinzima kakhulu akulanto elungela abantu la kancane.
Uhulumende uthi yena useza sungula imali ehamba esetshenziswa ebulenjini lapha ethiwa yona iyelame kugolide. Ngokubona kwakho kungaba ngcono yini kungenziwa uhlelo lona lolu?
Imizamo le uhulumende akhuluma ngayo ayiso zisebenze la kancane ayizange yasebenza ayiso zisebenze ngokuba inkinga inkulu kakhulu kule currency inkinga igcile kwezepolitiki ezimele zilungiswe ukuze laba abafuna ukuhlanyela imali babuye ngobunengi labase Zimbabwe bakwazi ukuhlanyela izimali kuvulwa ama factory ezomnotho zisebenze kahle ngokuba ukukhwela kwezinto okunye kubangwa ukuthi izinto ziyasilela bese zivela ngaphandle kanti amandla emali eZimbabwe ayawa nxa usuhlanganisa zona lezo zinto zenza ukuthi izinto zikhwele siya phezulu ngakho ke ukuletha icurrency leqanjwayo kakusoze kutshintshe lutho nxa ngabe industry yeZimbabwe lokhu ingazenzi izinto ezidingakalayo izinto lokho ezivela ngaphandle kusoze kusebenze lutho la kancane.
Hello ke ngumnomzana Efi Dlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ube khuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote
ngenkomo. Ivandla lesisi lithi abantu kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamsuse embusweni ndawonye lebandla lakhe eleZanu PF. Yena Mnangagwa akakatsho lutho ngalolu daba. Kodwa amapholisa athi asaphenya. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leZanu PF umnumzana Believe Gawule endawonye lelunga leCCC umnumzana Bednico Bebe onguye osungula lingxoxo.
Isiphi sesinalo kakhathesi oludalweni uhulumeni wabemali bami yikuganga ukutshontsha ukuthatha bengaphiwana. Isikhwama se-reserve banking sabantu beZimbabwe hayi ihulumende yezempilo kodwa ngenxa yokuthi bangenile kwampani bathatha santando e-reserve banking ngikutsho lokho ngoba sikuzile sakubona ukuthi igolide liyaphuma e-reserve banking lingabhadalelwanga phikisani phela ayifini ngitsho njalo bhebhe i-aljazira kwaphuma kwaze kwaphuma la mapikisi sikuzile sakubuzwa ukuthi kuthiwa ingawufuna ukuya kwemiprezidenti ungumuntu onemali ufuna ukuzedala ukuze vula ikampani la ngawufuna ukuyambona kuthiwa ibhadale amamiliyoni lamamiliyoni asimzwanga umnankade ngikuphinga asimzwanga ngoqalo womqambi lamanga kodwa sinakhuluma iqiniso ukuthi asihambe amanga sesibetshwa.
Baba Gawule, yebo lithi imgwaqo lilungisile amadamu ligebhile njengeZanu PF njengohulumende weZanu PF kodwa kule ndaba lapho ekhulunywa ngobaba uBhebhe indaba yokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe lizayikhuluma lisithini ebantwini nxa likhankasa lidinga ukuvotelwa ngoba abantu abaningi bathukuthele bathi abantu beZanu batshontsha igolide.
Baba Nkomo, nase sikhuluma ngobusela. Ubusela buqalisa ku-opposition kangela nxa ufuna ukukhuluma ngamadolobho ababara nayo. Mina zakunika i-example ngokuthi ngise-province emasinoti. Hambe bona amasela noyikansile ranayo eyamasela konke buhlangene loyo kuze niwangikhona khona ngale eVictoria Falls. Uzathola ukuthi bakhuquluzile inyoto bayitshaye balobisa labana abantu ngamasela bagavile yamangalento kuyizethi kwakhona kokukhona vela kwenzi lutho ngamasela nalana lobeyikelwe njani lapho kubona khona ubuso be-opposition ukuthi baza kwenzani lena kangela amadolobha ukuthi abuyelile njani they are running these cities but they i-corruption wakangela ukuthi bathi bazinika ama-imeli bazinika yonke into bazinika yonke it's a typical kulele bayathengisa ukuthi lapho ethi i-opposition le what is it all about imizweleli inkomo yalwelwa sendin debtors of Zimbabwe balele emathuna bengaziwayo belwela ukuthi inhlalakahle ile khona kanti inhlalakahle naleyo kunenqalakade esabhotet evela kuma-colonizers ethu yabo Britain amaphathi lanalawulwa ngamakhiwa la atshele ukuthi batshele kokwenza kusoke siyavuka singalaluthi la selibhithe futhi ilizwe lethu selaisele emakhiweni.
Yebo baba Bhebhe, lilawulwa ngamakhiwa yini njalo lifuna ukubuyisela ilizwe emakhiweni?
AmaNdebele athi kulabantu abagula ngesihla abantu bezami bagula ngesihla thine sikwaziyo umgake wenza idlame wathatha imihlaba emakhiweni eyithatha imihlaba emakhiweni ngoba thina sasikhethi nasizanegotiyeta namakhiwa sisese-i-m d c ukuthi sithathe imihlaba emakhiweni siwabhadale yena umgake wabuya wathatha izame ugugugugugu washaya wathatha amaflaba khathesi upresidenti wakhe umalimane uMnangagwa niyesebiza amakhiwa ebise lamakhiwa athi yena uzawabhadala labo asebe lamapulazi angasabiselekile amanye asebuyele ezitshoko orotenbak nabangani bakabani bahlalelene emhlabeni khathesi sikhuluma ngabo othiwa ngabani ogodani bakhethe amapulazi lapho yesile babiselwe mbani mkambe njabazini kota la mungu. Lakisoro mbani, mnangata. Kina tu practical ito. Asikulini ngokuthi kuthiwa kulo mntu othile kuyisebenzi emakheni ongaqasisi ukuthi kathi ngibiselwa njani mina ngiyakutshela ukuthi ngibiselwa njani sikhuluma ngokuhlela na izame isiyehlulile uyangizwa izame isiyehlulile umntwana ozelwe nge-1980 le-43 years kathesi akhule ekubona sezobona ngani kunomali ngangimtshela mina engakubonayo isikhathi sikasimithi engalwa lesimithi ngidingezemikhonomi sali kudilinga ubone ngani ngimtshela ingabantwana kambe ngumuntu onjani othi yena uyabusa abantu bedukeke kangaka.
Nanso baba Gawule, abanengi bayabuza ukuthi kanti umongameli uqanjiwe yizigilamkhuba eziphume kufilimu ye-Al Jazeera ukuthi zisebenza laye ekuhuquluzeni igolide ile kungeniseni imali engcolileyo elizweni loko kuthiwa yi-money laundering. Kodwa yena umongameli uthuli zwi kazivikeli katsho lutho. Kungani?
Baba Nkomo, umongameli ngumuntu omkhulu. Umongameli ngumuntu kwesinye isikhathi. Nxa ulalela, mina nxa ngikhangela khonaphana nxa kuthiwa umongameli kuthiwe. Manje kukhona lapho okuphume khona umongameli ekhuluma labantu lokuthi umongameli uthe into le isakhangelwa usuhulumende sethethe inyathelo ngakhona abenzayo ukuthi elandelele udaba lolo. Kodwa but ukuthi bethi umongameli kakhulume lokho but abantu nxa abantu kuthiwa umuntu webhadalisa abantu ukuthi abahambise kubuka umongameli uyabe hlasini ngakhonoko.
Hello-ke ngumnumzana Believe Gawule oyibandla lezanu PF obexoxa endawonye lelunga le-CCC umnumzana Bednico Bhebhe kungxoxo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi izolo kulabanye njalo abeZimbabwe abafike elizweni ngemva kokuhlengwa kweleSudan lapho kwaqhamuka khona impi yomndeni. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izisebenzi kumele zithole iholo elithe xaxa njengalokho okwenziwa ngumnotho welizwe lawo othi uyakhula. La ngamazwi awethule phambilini kwelanga lokunanza izisebenzi ele Workers Day elikhona lamhlanje. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Zingelelo, spingelelo, besaka zavahle, nolaleli kwa Studio 7, kulumayo etenufoka chuma panze kwa naletulo. Hai siya zizi ndanga, siya zizi, mpele zibushu, nezi mnanti. Hai, lokoto kizongu, mbuso ziti loko hai, kuboli ili street. Ama sela kabocho, kota kabocho hantu tuwa kakate vechocho zeluti uvelu shakele. Kaduwe zoi ina masele kabocho. Akudingwa kodwa ukufazi kuyophehlwa ngaphila ngabuze egcekeni konke kuphelele kodwa amasela kabotshwa wayekwangabotshwa amasela lapho egcekeni Mnangagwa emoli yakhe konke abotshiwe ngala egoldi babanjiwe bayatshontsha kabe bebanjwa kucron hayi hayi ake babotshwe labo kubonakala ukuthi umbuzo nawo akawulahlangoti kusetshenzwe ngendlela efaneleyo. Kanti umthetho antimtiwa umuntu angatholakale becala uyabotshwa. Abantu ababelwela labo ukuthi umbuso ube neqiniso ebantwini bababotshwayo kodwa ababhidliza umhlaba abatshontsha kababotshwa ayikho zindaba.
Studio 7 linjani uNtungameli Nkomo izingelela abasakazi bonke kanti labalaleli ngendawo ezehlukeneyo igama ngobe kuthemba Nkomazana ngisetutume ebutswana ithi njani impilo bazali bethu lonke lisezimbabwe lingelele umandlovu khona isitensi ndlovu mama wami onzalayo kobulawayo laphana enkulumane complex yewonswazi lingelele kosaphumulane village 17 usaphumlani lemoli yakhe yonke umntana khona phana olungelo komazana ngithi hayi vanile langelihle kuzana ngithi hayi nomusa kaJehova sincengeni bakonkomazana amen.
Ngibingelele enkundleni salibonani lonke basakazi mthemba lapho elikhona liphilile hayi bantu bakithi udubo osilalo nantu ilizwe lakithi lizabanzima ukuthi lithuthuke uma silabantu abangazwani leqinisa abantu abangavumi amaphutha ilizwe ukuze lithuthuke ukuthi inkokheli ezezano PF lezi ezehijack ilizwe bakhuluma manga bethi bahamba balwela leli lizwe bekhuluma into engekho yikuthi kuyadinga ukuthi ngelinyilanga livume amaphutha libe seliwalungisa lawo maphutha uma lingayenza kanjalo lizabona abantu baseZimbabwe bekwazi ukubambana bekwazi ukuxolelana kodwa ke ungeke uthi wena usenza amaphutha angaka ubulala abantu ube sutshela abantu ukuthi abakhohlwe ngakho kuphela liqhubekele ephambili akuvumi mikona lokho akuvumi
yema tudakithi yakostudio 7 njani yalephisela impilo ende ngenkosi yethu Jesu Kristo madoda yilapha ngibukele amasiko amandebele emzansi bayakhipha lapha ku screen angiyajabula nxa lokho ebezo bekhuluma ngamasiko ayisintu hayi bantu kwazingize ngihawukethi ya lembala ngoba lelo lamandebele alaphisidenti olamandebele olangwawo amandebele ona ahlonipha inkosi lezi nduna yikho kuphela abantu abahlutshwa kakhulu ngamandebele bakamthwakazi yikho ke ngithi khona abantu abakuzwe lokhu abangile themba ukuthi ababukela kuscreen ku-TV nembali baza kusho ukuthi hayi sibonile i-traditional yamasiko ayisintu alala kwazoba mnandi kuze kuthi kutshengisa khona lezi ngane zethu nxa zingafundela amasiko azo indlela yazo izibaza kufuna kuhle hayi angilamazwi ngitshaya izandla ngalo umabona khatshana engimbhekileyo lapha awu libe lobusasa lobusuke kuhle lekusasa enhle ngegama likajesu amen.
Salibonani lonke kustudio 7 ngiyalibingelela lonke nibe sipha indaba eziqiniso mina ngumama kathandeka ngisebenzela eSouth Africa ngithi lapha lami ngibingelele abazukulu bami unomsamuyo umbalenhle losiphamandla lothandeka lomandla enkosi lokelvin lonasiphamandla losakhile lothabiso ngibingelele lonke
salibonani bathandekayo ninjani mina ngiyaphila okhulumayo nguzikhali Ndebele wesigabeni sakumasendu ngikhuluma South Africa ni about indaba yokuphuma kwegolide elizweni likhitshwa ngobaba bethu abayibo esibathembileyo ukuthi bangaba sivusele ilizwe kodwa kuyasimangaza kakhulu lokho ukuthi kutholakale abayibo esibhekelele kubona njengoba siphakathi kokuhlupheka okungaka sisebenza sikwamanye amazwe siphethwe inhlupheko singabahluphekayo ukuthi mangabe kutholakala kungumuntu nje konganaso isikhundla phuma legolide elizweni elingenisa kwamanye amazwe lokho kuba lijele elikhulu kuyena kodwa okusimangazayo ukuthi umthetho usebenza kanjani ngokuthi kutholakale beyibo abakhulu abangeke bathintwa engeke sizwe kuthiwa basejele.
Studio 7 ninjani nonke ngiyalibulisa nonke basakazi abahle ngisithi ninjani siyabonga i-news ezinhle ezitholakala kini ngilibulisa nje ngingohlekayo nje into ezikhulunywa ngabantu bezanPF lo okhulumela izanPF okhulumela upresident ukuthi yena ulungile ethenga ukuthengwa indiza mchina ye 54 million hayi angibasoli mina ngoba bona vele sebabona ukuthi eZimbabwe babusa abantu abangenandaba lempilo ngoba uzobona umuntu omutsha esiya votela izano ngoba izano iyakwazi ukuthi namaphapheti kugcwele indawo yokonga amaphapheti okungenandaba lempilo okunye kule okungamaplaza nyana kodwa kukaze kufike amamiliyoni imali okuyayo uthola lama t-shirt uthola le lamantsaro hayo ku right konke nje le fertilizer so siyabona ukuthi akulabantu eZimbabwe abantu yibo ngoba ngabe kunabantu ngabe abantu bayasukuma bonke bekhuluma lezwi linye ngiyabonga
hello studio 7 linjani hathi nasiyaphila mina ngiyaphila kakhulu umbono wami lapha ngokuthi hayi abantu kabavotele uChamisa ngoba uChamisa nguye olosekelo lwabaningi nguye ongayenza ukuthi sinqobe la sikhululeke njengabantu emandebeleni njengokusho kukaqondisi emthakasi lapha kunganjalo sizabhayiza kuphela vela kula chance yabo
Lawu ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezemelika. Amapolisa esigaba seTexas abikwa idinga omunye undoda odubule wabulala abantu abahlanu. UFrancisco Oropeza ubikwa ebulele abantu laba ngemva kokubadubula mahlayana qede wabaleka. Lesi ngesinye sezehlakalo zokusetshenziswa kwezibhamu osokuqede abantu abaningi ezilokhu ziqhubeka zisanda elizweni leMelika. Kambe lungaqedwa njani lolu dubo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba lolu ukuthi luphele ukuthi abantu babulala abanye. Kufanele ukuthi nxa umuntu angakwenza khona lokho. Kuhle kube lento elungileyo silelungisiweyo ukuthi ungavele ubulale umuntu kumbe okudlula abantu ababili ubadubula i-death sentence. Lawe uyahamba. Akula mbuzo ukuthi uzaqala uthonisiswe kwenziwe kuthiwa yeye uyakhangelwa ikhanda uyathiwani uyathiwani konke lokhu. Ngoba laba bavikelayo ama-lawyers la. Avele asele ndlela yokuvikela bona laba bantu obulala abantu la bale mcitho yabo abayibekayo khona lapho ukuthi hayi iclient yami ibi lokhu la lokhu la lokhu iclient yami ibi lokhu la lokhu ihlutshwa ilokhu la lokhu bese kudlula kuye khona le kuma dokotela akhangela ama dokotela khona lawo ale mcitho yakhona kwangale yokuthi umuntu wokhona kanjani ngoba kwabe kungathi kuyikuvikelana okuvikela umuntu obulele abantu mina ngibona ngathi kungabale umthetho isigwebo sokuthi kumbe ungadubula umuntu kungena sizathu ulawe uhambile uyesilaheni ngibona ngathi kungehla lokho ngoba kuzaba ngumthetho okhona owaziwayo oqinileyo abantu bazakwesaba ukuthi baye kwenza khona ngoba uyabe kwazi ukuthi ngadubula lami ngihambile lapha abafayo ngabathi nxa edubula adutshulwe ngamapolisa ahlafe khonapho angasile emapoliseni kuyaphuma omunye umahlale ejele okwesikhathi eside kumbe kuthiwe life sentence ngiyokwenzani life sentence yakhona umthelo kesihlisithwala so ke kungaba ukuthi ungadubula lawe uhambile esilaheni mbona ngathi kungaqinisa kucinise linto le.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya izombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 eseTexas ngapha kweMelika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela ukwesaba na elizweni. Iyaqhubeka ikhuphuka intengo yokudla lempahla ezitolo. Ibandla lesi-CCC lithi abantu kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamkhiphe embusweni ndawonye lebandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa ekuseni, kodwa silazo ezinye njalo indaba ntambama ngo 7:30. Igama lami ngu Chris Gandhi.